kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khona apha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi ukuthi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine, abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi ukuthi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha, abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi nangama low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama African Ambassadors ePitoli, ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama ambassadors ayakhuluma. So lati ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezulu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo, sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amanenga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolu kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole. Ngoba siyakwazi nxa ungasayitholanga ivaccine, esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulamakhadi ongabe kuyi-ID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine. Kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi, ukuthi uyabanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayo sami ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.